amalunga alikomiti athele umhlangano lendaba yezindaba ngemva kokwethekelela lesibhedlela ukuba ilizwe selikusuka ngasaphezulu ekulungiseleleni ukuvimba ukuthelelana komkhuhlane we-coronavirus. Umgcinihlalo wale ikomiti unkosikazi Ruth Labode uthi basothisekile ngabakubona esibhedlela lesi.
Mahlabezulu, iparlamenti ikomiti ye-health sibhodile lapha sazibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile kuthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka, andibazimisele, andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela ezileminye imikhuhlane ezinje.
Lokhu kusekelwe ngummeli wephumula edayile ephalamende unkosikazi Sichelisile Mahlangu.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare weekly everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube nomuntu obanjwa lowo mkhuhlane otshengisela ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane, yonke into isilungiswe ukuthi at least angakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iParliament siyabonga kakhulu uhulumende la lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abayenze ngayo nangendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba nakumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumanisiphala uMnumzana Prosper Chonzi uveze ukuba basesibangeni sokuthi kube lezibhedlela ezinjenge-Wilkins ezigabeni zonke zelizwe.
We respond for the nation. But the idea, which is what we're trying to build in Kalimantan this whole week, is for all the other provinces to be prepared.
Ezimbabwe kulama local authorities awamadolobho angu-32 kodwa ukulungiselela kwabo kumkhuhlane kakufanani. Umzekeliso, eVictoria Falls bekuhlukenela kwezinye indawo. Sifuna ukuya eBeitbridge eMatabeleland South laseMidlands. Kobulawayo kulegceke lendizamtshina lakho kumele silungise.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esingathandanga ukuqanjwa igama sithi inokuthandabuza ukuthi uhulumende ngempela uselungele ukumelana le-coronavirus.
Mina ngokubona kwami hatshi angiboni ukuthi silungiselele njengelizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi sathola ukuthi impahla efunakalayo ukuthi sizivimbele kulowu mkhuhlane ufana lama-mask asilawo lapha eZimbabwe. Njalo ngiva kuthiwa kumele athenge phandle kwelizwe, siyakwazi ukuthi ilizwe lethu asila mali yaphandle, foreign currency, ukuthi senze lokho. So ngibona ngani hatshi asikafiki isibanga sokuthi sithi silungiselele. Sizoba khona okusenanzela ukuthi kulo munye obo wabanjwa kuvikezeleke kuthiwa layo becatshangele ukuthi kulo mkhuhlane lo. Kodwa sidane kakhulu sizwa kuthiwa uphumile kungela muntu omnanzeleleyo ukuthi ubephumile. So lokhu kutshengisa ukuthi nxa kungaba lo muntu oyalele elo mkhuhlane lo, zikhona iindlela zokuthi abantu abakwanisa ukuthi bacatshe bephume
amalunga ale committee aphinde ethekelela isizwe sendizamtshina eRobert Mugabe International Airport lapho abafumane ukuba ilizwe lifuna imali yaphandle kwelizwe ukuze lithenge eminye imitshina yokuhlola abantu lomkhuhlane lapho bengena elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus oqhamuke kwele China usubulele inkulungwane ezidlula ezine zabantu abazinkulungwane ezidlula 120 bafunyanwa belawo. Okwamanje lokhu kusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni athuthukileyo anjenge-Italy, iMelika lamanye. Kuthi kwele South Africa kunabantu abayisikhombisa asebefunyene belaleli gcikwane. Ngimele isithuthi 7 News eHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.